Ya, kunjalo wethu kangeke ukuthi thina njengababalisi sesasebenza kakhulu singabhadali. Ungakhangela kwale issue ye-census and ababalisi bahamba and baparticipate ku-census kodwa kabanikwanga ama-contracts basayine bengakaqalisi umsebenzi and bathi sebesebenzile imali zawo kaziphumanga lakathesi baningi sibili abanganikwanga izimali lezi yikho wesicabanga njalo ukuthi kungcono ukuthi basibhadale izimali ukuthi bangasinike umsebenzi sibe lama-contract singakayenzi umsebenzi lo.
Manje pho njengoba lo umsebenzi kungumsebenzi wesizwe aliboni na ukubana lingaba liphazamise umsebenzi oqhakatheke kakhulu?
Ya, kungaba njalo kodwa lathi singabantu silezi imuli kumele sizifide lakho ke ngathi sisebenza kumele sibhadale. So lapha sizama ukuthi sitshele uhulumende ukuthi ngayo zisebenzisa thina njengezisebenzi zikahulumende kumele basinike izimali zangkhona because kade singakhangela ama-salaries asinikwa ama-salaries ayenisileyo plus singakhangela kathesi abamaka la bayamaka ama-exams kodwa imali zawo year in year out baya bekhonona. So yikho sathi thina kathesi sizazama ukuthi sikhulume lohulumende singakayenzi umsebenzi kuthi sibe lama-contract then sibhadale for umsebenzi wona lo.
Azancedana ama-contract njengoba bakwanisa ukulipha ama-contract bengasoze belibhadala imali njengalabo ababala abantu nge-census?
Kungcono we-census labona kabasayinanga any contract and singakhangela emuva lapha kwenziwa njalo vele ukuthi ama-civil servants nakule msebenzi bayabizwa kuphela batshelwe ukuthi enzani lo msebenzi zalinika imali. So kathesi sinasithi kungcono ukuthi sisayine ama-contract la because singasayina ama-contract phambilini ngabe ngasinikanga izimali silako ukuthi sibahambise emthethweni because siyabe sisayine ama-contract. So kungasinceda kakhulu than ukuthi sitshelwe lo mlomo kuphela ukuthi enzani lo msebenzi and then phambilini bangasinika izimali zangkhona.